sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngoKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo, zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitbureau lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023, yikho lisibona-ke sihamba endaweni esijeneyo. Izolobe sisemaswingo saye-ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane-ke la abantu abaqoqa umhlangano akude esibathi-ke ngama-Change Champions abavela-ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana-ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongamelo. So kathesi sichasisela abantu ukubana-ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani-ke ukubana sibe labakhokheli-ke abavela-ke ebantwini. Le nhlelo esiyenza itshiyene lamanye-ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa-ke abantu-ke abangama-members e-organization, ichiya-ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana-ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana-ke sikwanisa uku-include-ke abanye abantu abasikathi ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana-ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala-ke ngabantu. So yinhlelo esihambalayo-ke ikathesi-ke ukubana-ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hhayi khona ama-candidate afunwa yibukhokheli noma angane labantu-ke abakubukhokheli. This time sithatha-ke abantu-ke abavela-ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, this is le program yethu esiyibiza sithi i-1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukurejista ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isirejista abantu labo ku-ward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibarejista koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote kobulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalimela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo. Ngiyakontesta sibili apecholocho north. Ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle. Kodwa kulokunye nje izinto ziyabe ziphuma nje ebulenjini. Abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo. Bethi hey uGawule udisqualifyiwe. Yeah njani njani. Ah ngamanga lawo. Ngamanga emhlola. Ya imisebenzi yezitha zami imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba bese saba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangena emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU PF yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abameli abamuntu abazamthuma ngokunjalo ngamafichane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela ibe sisinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mhlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu angayimpose njalo umuntu angazi impose ebantwini but uzathola abantu beziyimpose bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo iparty ke iZANU PF yelakho khonoko ngiyancintisa ke Gibson khona emncintisaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha esigabeni seMatabele eseCholocho North iconstituency iCholocho North ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona. Njengoba sazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasupha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo yibo abanqumayo yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi bale membership eme kuhle kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELiZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni sedenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo
lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge ku village 4 ku ward 19 ngaphansi kwenduna uGambu ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo, bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya, okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo. Ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali bedenge village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo. Noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba, mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali bedenge village, sicela uncedo. Noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunengi ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingutreasure weproject, igama nguRuth Spanda, inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda, isakhamuzi sedenge, sixoxe laye eseJolojo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba uqatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. Umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni le-Mariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka
ka-2014.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa-ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo. Ibusisiwe kunjani ma?
Ngiyaphila baba, linjani lani?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena ngesithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka, njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sihambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo, baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, sikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakudala lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho, kodwa kathesi sekunzima. Sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hayi kungathi sisehlulwa kuthi ngama-side chick. Uthi ungavele uze uthi ubaba usele-side chick ugule sibile, wathi pho selisendlini lonke.
Vele kulanda njani ubese utshele sithi nxa sefuna isithembo leso?
Hayi isithembo vele asikhulumeki, yaqalisa isithini
asikhulumeki
leso. Hayi
ubabe ngabuya amtshetshise efuna ukuthatha isithembo, uyamphendula sithini?
Amphendule vele angikhulumi ngakho. Isemtshethi lapho akulanto exoxwayo lapho. akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya la.
Hayi, kusho ukuthi ke hayi sabe singazange senza ama vows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isitembu no.
Hayi isitembu asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo, asilapha amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isithembo lesinsuku nje ubugovu babo babo ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso, aba okhulu ababelesithembo babekaluphali labo gogo ngenxa yami. Isithembo sezi ukuthi obaba bafe masinyane, too many problems afanele azisolve abantwana abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni, ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga lapho umasibanje usethekile ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani konke kho lami lapha ngizathi wathi ke ngimfakele ukuthi uzwana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hhayi usiba ngokunye angishabona.
Hayi, ivalayo ngamafutshane mama khona phezulu.
Ikhosithi hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele. Hayi, asilangcile.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungatshela kusasa mama.
Kulungile.
Okay, bye-bye.
Yabo.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lesithembo. Sinethemba lokuthi sihlangana singabaphikileyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandlu,
owawusenziwe mandlu
abadala.
Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami, ngizakwesaba bani na? Inkosi iyinqaba yokuphila kwami, ngizakwesaba bani na? Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sikulayo ekuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa uDavid lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona, sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNoah phakathi komkhumbi usizwa izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNoah ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami, yamele ukuthi thakuthesi kumbe yuphi umumo ophakathi kwawo. Nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba le ndaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu, ukuba lapha ngehluleni, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile, wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isiqoqa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi, kunjani baba?
Hayi, ngiphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathethi nje sizihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye. Kodwa hhayi, ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi njengezi-labor relations under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuku lwabo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Yes, ngathi njengomuntu omutsha khonapho okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isiqeqedo mhlawumbe esingakuphilisa nawe uze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube nebhizinisi eceleni, ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi.
Uthengisani?
Angithengisi kakhulu, kodwa ngithengisela khona ukuthiwa ukubhalela ngokokwenza ngokufunda, mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba nisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power End Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto, abanye babe funa ukubhalela ama-CV, ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele. Nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hhayi, abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online, njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number, sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesekulethela. Abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinganelane eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla ngemihla.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, siyabonga ungathini lokusasa mfowethu.
Yeah.
Ye, namhlanje-ke uhlelo lwabajabu sixoxa lo Owen Mthobi kula ngale-ke kobulawayo. Ye, sike singene kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumela yemidlalo yeCastlaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanye ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanye emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni ePapa Fields phakathi kweHighlanders leZPC Kariba uphelezi ngotshike lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku owadlalela amaqembu enguqu abalisa eRentals, Highlanders kanye leDynamos
uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyawa labafowabo uMaster kanye loGideon badlale kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyawa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sebahle bashintsha. Hhayi, kusela mntwana odlala ibhola ngkhaya. Abantwana bonke sebahambe ibholi. Hhayi, life yezibabo seziyiphilayo. Labo bahle babona ukuthi hhayi obebhola lapha basuke bazihambela ebhola bazisebenzisa.
Umtyawa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngilithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaxhasa kwayelenda ngadlala ku-Restars. Ngabe ngisuka ku-Restars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqhasa 2000 coachang Epson Mkhulu manje wakumajuniors kunapho ku-Ali Papa West wise coach.
Amanye amaqembu adlalela umtyewa kusigaba se-PSL ngabalisa ile Highlanders ele Dynamos kanye le Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtyewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtyewa usasekhona eBoreng. I'm developing amafana esizindawolo. Lo mkhokheli Dube uZebra Revolution isengwenzaka nje ya mkhokheli nguye ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwami vele I'm owning iCowash ngenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthwakazi.
Sanibonani banibhakithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo nguWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngenxenxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje yabo. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Afisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos and WhatsApp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla leZanu-PF lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.